Unobhethi Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 ngomunye wabasakhulayo ophila ngokusebenzisa imitshina yakulezi nsuku uthi waqala eneminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili ukudinga imali wagcina ebona kufanele ukuba enze umsebenzi wokulungisa ama-websites kanye ne-coding eseHarare.
Ngiyakholwa ukuba itechnology ilamandla, singakhangela izinto eziningi kathesi sokulabo online business, online imisebenzi nje eminingi. So itechnology iyaletha inguquko empilweni zethu njengabantu abasakhulayo. Ngiyathemba ukuba abaningi labatha bazafundela imisebenzi eminingi kakhulu enjenjengenale engike ngayiqamba. Bathola ukuziphilisa ngoba kathesi izinto zomile. So izinto zomile kunje, so izinto ezinjengazona lezi ezithekhnoloji zilethele ubungcono.
Omunye ofana loNobhethi nguNompilo Chuma, yena othi usebenzisa imitshini yakulezi nsuku ukudinga abantu abelukayo kulamakhasi enkundleni zokuxhumana ezigoqela Facebook leWhatsApp.
Ithekhnoloji yabona isiphathisa kakhulu ukuba sisanise ukudinga ama-customer ethu kungela marketing eningi. Abantu bazidinga ebulunjini njenge-Twitter yabona, Facebook, WhatsApp, njalo inani labantu abasilandelayo liyala liqansa. Iyasiza sibili ukuthola imali, akusafani lakudala lapho sasithwala nzima ukudinga abantu endaweni eyodwa.
Baningi abatsha abenza imisebenzi efana lababili laba. Unyasha Dube osemaphandleni elowa Gweru ogcwele ebulenjini be-intanethi. Loba abatsha laba besenelisa ukuziphilisa indlela lezi ezitshiyeneyo, kulabanye abakhala ngokuswela imali yokuthenga imitshina efana lama-computers ukuze benze okungabaphilisa. Umeluleki Ndlovu ngomunye wabakhala ngokuswelakala kwemali yokuqala umsebenzi webulenjini be-intanethi lenkundleni zokuxhumana.
Uma uvele ungenafoni yakhona kuyahlupha lokho. Thina lo lwazi lokuba kwenziwa njani vele asilazi. Sifuna imisebenzi ema-industry, hayi lokho kwe-intanethi lokho. Ngabe nje bayasivulela ama-fake kuphele lokho. Okwamanje nje siyazihawulela.
Inhlanganiso yezisebenzi International Labour Organization ithi ubulembu be-intanethi kubuzakhweza inani lemisebenzi yabatsha ngokuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% kuzwekazi le-Afrika kusiyafika umnyaka ka-2027. EleZimbabwe lithi abantu abafika isilinganiso sokungamachumi ayisithupha 60% sebengena ebulenjini be-intanethi elizweni. Uhulumende uthi uzabumba imithetho yokusebenzisa ubulembu lobu kanye lenkundla zokuxhumana ukuze abantu basebenze ngendlela eziqondileyo. Ngimele i-Studio 7 iseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.